nyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usingenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebezibalahlekelwa lithemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajasile kakhulu ukuthi akube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokhu bephakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina bengisithi mina akulakwehluleka lapha ngoba uhulumende lo okhona nguhulumende omutsha. I-economy isifile, ilizwe bese lisifile. Nginananzelela ukuthi isikhathi amabheria chiki abuya ngesikhathi kaMgabe, amabhondi abuya ngesikhathi kaMgabe, yonke into embi abuya ngesikhathi kaMgabe ekuthuleni kombuso kaMgabe.
Babamolokela, nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC labantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Yamangalisa mangisizwa ibandla leZANU-PF namhla selimphika uMgabe. Ngoba uMgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engumongameli ngenxa yeZANU-PF yona leyo. Iminyaka yonke leyi abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kaMgabe besithi kumele asuke esihlalweni. Yiyo yona leyo iZANU-PF ekade imvikela. Khathesi sebesenza ngathi abasamanzi umuntu wakhe. Ma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithina vele siqalisa ukufonywa 1999. Kwaso kuvele obala ukuthi iZANU-PF loMgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila. Kaningi silokhu esina ama-election ikakhulu ngo-2008. UPresident Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bachuluma ama-results bayatshintsha. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela. Kumele ibalise kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzakele eZimbabwe since 1980 yenzwe iZANU-PF ikhokhelwa ngumgabe lo iDUDUKE khona isikhathi sonke lesi. So iMDC ithi yona iD and ZANU-PF must go. Sebehlulekile akulasikhathi sokubekezela. They must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu babagawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi kominyaka owodwa lo lise mbusweni ngemva kokhetho.
Okumnandagona into esezenzile ziyakhanya. One, kuse okokuqala ikulungisa indaba ye-transport ekuhlupha kakhulu both ku-urban naku-rural. Yiko osokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe kodwa lanxa imoto zingakayeneli iza kwenela i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuwo bonke abahlali emadolobheni lemakhaya. Okwesibili, sizalisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo. Ama-sanctions alalutho but i-corruption yiyo. I-corruption futhi leyi ayikho kuZANU-PF kuphela. Ungakhangela ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption. Amasela akhona kuZANU-PF akhona naku-MDC maningi kulapha emaphathini nala amalinje nala ezikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kusiya phambili. And ngokunjalo, i-corruption lesiyilusa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokho uhulumende kaMnangagwa uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba uGawula ukuthi i-election edisikhitha yi-MDC asoye council kumbe ka-MP yi-election kabani ka-president yiyo sagqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes. Yinto esiyaziyo njenge-MDC. So ama-results ayenziwa izekhilana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe. Yikho thina sikwazi ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini mhlaka-1 August abantu abafayo eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-Commission of Inquiry kamhlampe nayo yakufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamhlampe. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba bafa ngo-August baze bavala le-internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhu elodlame ulokhu elodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZANU-PF siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho ngamasotsha is a coup government leyo. Kungenamasotsha aba kudala yaxotshwa abantu beZimbabwe.
Baba Gawule
kulindela ubone uNkulunkulu kasigcine siphila ukubona ukuthi abantu amasela akhona ku-NDC kulezi gangi NDC kulezi gangi kuzana uPF akunanihlanganiswe nalezi gangi abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpizo ezana uPF yimpizo ezana uPF ezivela ngazo
kuyigqibe Molokela
mina ngithi bantu bezimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala sokwehlulezana uPF sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye kusinakudedelana sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguhulumende omutsha President Jamisa ancedisa iZimbabwe siye phambili so hayi njengoba sekuyi-one year ama-elections atshontshwa kule ndlela esizazama ukuthi sincedise iZimbabwe ukuthi siye phambili ngayo ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza lamaZimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela siyabonga.